Ye, kubonisa ukuthi laba bangenzele embusweni bayananzelela ukuthi ngaphandle kokuthi lawo mazwe ahlanganisela ase-Europe, o-Melika namanye alezimali angeke avumelane lokhetho ukuthi luhambe kahle nxa ngabe bengazibonelanga bona ngawaba mehle. Nxa bengavumelananga lokuthi ukhetho luhambe kahle, ayikho imali ezakuza elizweni. Nxa imali ingazanga elizweni, umnangagwa lalaba bebuselabo, izethembiso zabo abazenze ebantwini asoze bazigcine. Okusho ukuthi umbuso wabo asoze uhlale isikhathi.
Ukuba khona kwaba kwamanye amazwe elizweni lokhu kungasilethela ukhetho olukhululekileyo na?
Yebo, ukhetho luzaba nomehluko kulalolo kade luhlala lusiba khona. Nxa uvele usunxusa abasemzini kakhulu abavele emazweni azingokuba nje kokhetho ngendlela efaneleyo. Angithi phela i-EU kayisiyo i-China, North Korea kumbe i-Cuba kumbe elinye lamazwe angalazi abamba ukhetho olukhululekileyo. I-EU amazwe akhona wonke ngokupheleleyo kuya kodwa amaningi akhona akwazi ukubamba ukhetho oluhlonipha amalungelo abantu, olumgceke, olunqotshwa ngulo ofanele anqobe, abantu bonke bekhululekile ukuvota nokukhampeyina. Kusho ukuthi nxa bekhona befike ngesikhathi esifaneleyo baya kuyo yonke indawo yasemakhaya, kwenza ukuthi laba abayizigebenga okhethweni besabe. Nxa besesaba ukudlelezela, kusho ukuthi kuzaba lula emuntwini weZimbabwe ofuna ukuvota ukuba avote, kuzakwehlisa udlame, kungabi khona abatshaywayo ngobuningi njengalokhu bekusenziwa. Kuzabalwa ngendlela efaneleyo, kanti imiphumela izamenyezelwa ngesikhathi esifaneleyo ngendlela efaneleyo.
Kahle kahle kumele babuye nini abakwamanye amazwe laba ukuthi baqalise umsebenzi?
Baqale ngokuthi ilizwe lelizwe ngendlela elifanele libambe ukhetho ngakhona. Kakudingakali abantu abavela ngaphandle nxa kuyukuthi vele nina ngokwenu lizihlonipha. Yikwehluleka okukhulu ukuthi sodwa sifike ukuhlonipha amalungelo abantu sivote ngendlela efaneleyo. Sengisho kanjalo abavela ngaphandle ukuhle babe nesikhathi eside, ikakhulu kumele babone ukubhaliselwa ukhetho, babone ama-nomination codes, babone ukukhampena konke lokhuyana, kumele babone i-voters roll, babone yonke into efaneleyo kungakabi khona usuku lokuvotwa. Nxa befika sekusele inyanga eyodwa kumbe amaviki amabili akulanto abayibonayo,